Yeah, ngiyabonga thina silenhlelo zethu ke zuke emaphandleni namhlanje ke besise weather not emalangeni adlule ukusukela ngomvulo ke bese ekuzumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezandle zamuhlukumeza abantu wethu lokhu sincindezela ukubana ke singangeni ke uzumba lokuthi hlangana nabantu befaka ama-roadblock adlula i-7 kusuke Harare usiyafika ke uzumba namhlanje njalo bavale weather lapho bebezokhona ukubana besile mihlangano yethu bofanele siyenze khona kodwa ke sikwanisa ukuyenza imihlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye-one farmer business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke lokhu kuthaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu ukubana ke singaqhubekeli phambili ke swaba sesihambe ke ukubana sibonisa la mapholisa ngendaba yokudlakela lo dlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni east
lile siqiniseko bani sokuthi abadala lolu dlakela ngabebandla lezanu-PF njalo selike laxoxisana labo yini
laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silaba community leaders abaziyo labo bayazakala aso bantu abagqoka amamaski abantu ababonakalayo ukubana ngabezanu ngabantu ababonakalayo ukuthi bathunywe izanu ukubana ke besincindezele ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijiyeneyo kuyazakala ngenxa yokubana izanu yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekelayo ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke eqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence zokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayi phambili ke ngenhlelo zethu so lokhu yikuwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ephikisayo ingathola ke i-support enjengaleyo abayitholayo ke ngesikhathi esime khona yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu ukubana ke ye kulobunzima abantu bayayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana ezimbabwe kube le nguquko njalo siyathembisa abantu ukuthi thina soze siyayethuselwa njalo kubiselwe emuva ngenxa yokubana silala ilungelo lokuhlangana silala ilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo sakula muntu ongasimisa ngoma ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe so kusitshelela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zokubana singaqhubekeli phambili siyaqhubekela phambili ukubana ezimbabwe kube nenguquko inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa izindaba ezamphethu ngenxa yokubana yibo phela abangarholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalezimali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhu adabukileyo lezi kipa zezami zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana ezimbabwe kufana kube le nguquko inguquko e-leadership ezavumela amapolisi kawuphathi ukubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenza njalo ezavumela ke ukubana uzulu ke eme lapho afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale njalo uhulumende fanele nakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi yokuswelakala kwemithi yokuswelakala kudla le ndlala yiyo eyenza ukubana ke sibe lapho esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.